So we see card is in Dabago VOA in Debele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izo lukandaba ulamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-19 kwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ukuthenga indizamtshina zohlobo lwama-helicopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe lezo ndizamtshina, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela.
Kodwa abanye bayemukela ukwenziwe ngohulumende.
Uhlupho ngathi njengezizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enziwa ngohulumende, siyayisola noma ingazibe enhle.
I-council yakoBulawayo ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo, iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhuluma indimi zesiNdebele.
Ngiyathumezile ngoba amanye amavidiyo lawabona ku-social media, abanye bekhona begqoke amarigalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kadingeke siphume.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwama-helicopter okwenziwe nguhulumende izolo sokudale inkulumo, abanye besithi kungani izigidi lezigidi zamadola ezisetshenzisiweyo zingathenganga imithi lokuqhelisa izibhedlela. Okucunule abanengi ukuthi ama-helicopter la ohlobo lwe-Kazan Ansat abiza izigidi ezimbili 2.5 million ngayinye, kodwa uhulumende uthi athengwe ngamadola ayizigidi ezinhlanu $10 million ngayinye. Kuthengwe ama-helicopter alichumi lasitshiyagalombili 18. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kuyinto enhle enziweyo ukuthi kuthengelwe lezo ndizamtshina ukuthi uma ngezikhathi kuvele ingozi yehle ngabantu, kodwa kuyadanisa kakhulu ukubana silabantu abangazinuki makhwapha abatshontsha ngani kuthiwa kumbeni baledlozi lobusela. Bayenza ngani iZimbabwe abasiyongxenye yalo kumbeni bangabakwenye indawo? Akuna a patriotic person ongatshontshela ilizwe lakhe ngendlela abantu abasezihlalweni zobukhokheli abakwenza ngayo. Benza ngani bangabakwelinye ilizwe? Kuyadanisa ukubana uma kuthiwa bathenge indege yodwa yona i-2.5, ukuthi ngabe ngabantu ukuthi abapatriotic zindege ezintathu umuntu abe sedivete imali yangkona. Kodwa kudanisi ngoba sibonile abanye kadesi kungensuku ngake bebekhipha igolide. So ilizwe leli le uhlupho esilalo more than anything silabantu abenza ngani bona bavela kwenye indawo kumbeni bazavuka bangabenye indawo. So khonokho kuyasibonisa ukubana siphethwe ngabantu abangalandaba lenhlala kahle yabantu. Bekufanele ukuthi ngabe baqakathekise impilo yabantu, bathenga izinto ezizancedisa intuthuko yelizwe. Yona le izindege ziqakatheke kakhulu.
Abanye bathi ngabe uhulumende uqale walungisisa umumo ezibhedlela, wathenga lama-ambulensi, izimoto ezithwala izigulane, engakagijimela ukuthenga ama-helicopter lawa. Ungathini ngalokho?
Hayi, sibuswa ngabantu abangalandaba lakho lokho, balendaba lobusela, balendaba lamathuba okuzithuthukisa bona. Njalo ungakhangela ibandla lona eliphetheyo lezi mota ezedlula ama-ambulance esilawo elizweni lonke leli. So sithethwe ngabantu abangalandaba lempilo yami leyakho, abalendaba le-power retention. So kubo investment yonke lonke elizwe isekuthini bebe lezinto ezizabenza behlale besemandleni umgwaqo wenkayi kathe sofile ungaze ama ambulance even abantu begula ngoba lokhu kuzancedisa abantu ngama flats landlani kodwa umuntu osuka enkayi umama ozithweleyo senkayi uma esiza ngomgwaqo nalona ofileyo kufika kanjani sifubu siyibonile iaccident eke yenzakala iambulance iphuma iviri ithwele umuntu so mbona ngazathi ama priorities ethu yiwo afileyo okuluhlupho okwenza bengaqhakathekisi ukuthi izibhedlela zilamaphilisi kumbeni ukuthi abaselaphayo bahola iholo elibenza benza umsebenzi wabo bekhululekile ukuthi bona belatshwa ngaphandle kwelizwe so kabala ndaba lathi sambona lo munye umgulukudi wabo omkhulu wabo uze wafela ngaphandle kwelizwe uRobert Mugabe so vele kwinto kwangkhona kubuhlungu ngoba umuntu kazana kaqhakathekanga kubo baqhakathekisa kuphela lamadoda aphetha amandla
lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo imizamo yokukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga yehlule kodwa siphinde saxoxa lenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda
Usupho ngathi njengesizalwane zeZimbabwe sesaba lomkhuhlane wokuhlala sisola yonke into enzwa nguhulumende siyayisola noma ingazibenhle ngenike imlizekeliso njengokuthi kade sisoma ungakhuluma khona phe emsakazweni ukuthi idamu legwayisha ngane liyakhiwa liyaphela uzezwa abantu becomplaina futhi ngakhona lokho asisela into ethiwa yikuziqakathekisa kumbe ukuzithanda njengoluntu lweZimbabwe sihlala sidinga into yokusola kuphela entweni yonke enzwa ngu Mina angiboni into embi ngokuthi kuthengwa ama helicopter azayenza kube lula ukuthwala abantu nxa sebethe baba lama emergency kuvele kuyenzakala kwamanye amazwe ukuthi ukuthi ngokwakhona ama helicopter athwala abantu nxa bezigulana kodwa ukuthi eZimbabwe sivele sihlala sisola yonke into enzwayo ngohulumende siyabe sisola kuphela sikhalakhala akakulanto enhle esifuna yenziwe into ethiwa yena ngesengithi ngesilungu yi self-hatred siyazizonda thina njengabantu kasiziqakatheki futhi asithandi ukuthi kube lento enhle eyenzakala kithi yipro yohlupho lokholo ukhona anti uhambo lwe 1000 miles luqala ngestep esisodwa so nxa sokwenziwe njalo ke kuqakathekile ukuthi then next bese sikhuluma ngokuthi yena izibhedlela zakhona ke lezo kazinjani kazilungisiswe onesi kabanjani kabaholiswe imali engcono lamadokotela aholise imali ezingcono kube le michina ezaba khona kanti njalo nxa singakhuluma ngendaba zemichina sizathola ukuthi uhulumeni uyakutshela uthi yena kuyadula ukuthi kutholakala imitshina ngendaba zezijeso zenotho ezikhona so izinto ezibuka khona nje zona ezisuka zibe khona kodwa ke imizamo inxa ithe yaba khona imizamo emihle kakhulu okumele ukuthi siyibuke kodwa njengoba singabantu abangazithandiyo esithanda ukuthi nje sisale sisola sikhonona sibuka akwenziwa ngabanye amazwe kusuka kube yikhona okusuka kusihluphe sisale sizondile nje singabantu abasolayo kuphela
bakhona njalo abathi intengo yamahelicopter le ikhanya ayisiyo gobo kube indlela nje yokujonja imali
njengoba sengijilo ngaphambilini ukuthi vele ukugoqoza ithukele emahewini siyakuthanda ukudinga lokusola lokudinga izizathu lokudinga ukuthi kutshontshe imali lapha vele sinjalo thina eZimbabwe kumele sikujwayele nje ukuthi abantu bakithi ngabantu abangabongiyo abangabusekiyo abahlala befisa into ezimbi kuphela ngelizwe labo nxa kukuthi bakhona abacabanga ukuthi bona bebengathola ama helicopter ngentengo engcono indaba bengabuyanga labo uhulumeni bazokhuluma ukuthi hayi thina silawo ama helicopter chipile singalinika wona kodwa sebekhuluma kade singokuthi ama helicopter la adurile ngoba sokuthe kwaba khona ukukhona sivele sinjalo nje njengabantu asoze sibonge lutho ende futhi yakutshintshi lokho sesinjalo nje njengoluntu ngaze kutshintshe uhulumeni kube ngolowo omunye obusayo siyabe sihlala sinjalo nje ende into embi kakhulu it will take generations ukuthi sitshintshe attitude yethu towards ourselves and towards ilizwe lethu
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe. Ikansili yakobulawayo ithi ilokhe iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kuleli dolobho bengelamvumo iningi kungabavela kwezinye indawo zelizwe abangakhulumi indimi zesemandebeleni. Ikansili yazama yehluleka ukususa abantu laba ngomnyaka odluleyo njalo kucatshangelwa ukuthi basekelwa libandla leZANU-PF uKansela Sinikiwe Mutanda ungumgcinisihlalo wecommittee ebona ngezempilakahle kuli council uthi okudanisayo ukuthi abantu laba sebegqile kuleli dolobho njalo bageza khonapho besebenzise izitalada njengezambuzi. Asizweni echasisa ukuningi ngalolu daba kungqoqo wayiqhube lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
I-challenge eyinye sesifika nayo sokufika nabantu abazelela kwamanye ama-city like outside Bulawayo abalandi ukuzothengisa izilimo zabo, kungaba yimbambayila, kungaba ngumumbu, kungaba ngumdida, kungaba ngama-carriage, kungaba ngamamengo, kungaba ngamajanji. Ama-product abo wona lawa singawakhangela wonke aya etshintshana izibi lezibili idoti lo uba khona phosunyaka wonke. So abanye babuya ebusuku ikakhulu bezethengisa, nxa bethengisa laphana kuyagcwala idoti yonke indawo, baphomba ukucreate ama-dump sites ikakhulu emakhethi laphana. Sokuqansa nje vele ngingathi sokuqansa sokuthi sekuthatha uBulawayo wonke. Singakhangela even nasekohyper laphana, sikhangele usehle siye emakhethi, sikhangele phose usiyafika even duze le-Highlanders nyani. Abantu sebegcwele yonke indawo okokuthi akusaneliseki ukuthi kuhlanzeke uBulawayo abe nguBulawayo yena lwane simazi.
Sabona i-council izama kodwa ingani iyehluleka ukuthi ikhuphe abantu laba abathengisa izitaladini abangasibo bakoBulawayo. Lokhu kusehlula yini kumbe imizamo ikhona?
Siyehlulekile ngoba amanye amavidiyo lawa abona ku-social media, abanye bephuma begqoke amarigalia awe-certain political party besitsho ukuthi thina vele lapha kasingeke siphume. Ngezala lama-programs awe-cleanup campaigns zama ukuklima uBulawayo, saphatheka labo-minister of state mama uJudith Dlamini, saphatheka labo-minister of tourism ubaba uNdlovu. But at the end of the day kukhanya lokho sidinga one indawo ngodaba lonalolo ukuthi we have abantu ababuya from outside Bulawayo and we have abantu abahleli endaweni ezingalingelelanga ukuthi abantu bethengise. Kuzaqhamuka umkhuhlane esingofeze fanelise ukuthi siwudime njengokuthi kumbe siwufeze njengoBulawayo, ngoba abantu laba bathengisela endaweni ezingena maybe izambuzi okokuthi bakwanise ukuthi bazincede anyway lapho abafuna khona ukuthi bazincede. For instance, singakhangela abantu laba abathengisa overnight, nxa sebegeza ekuseni kumbe befuna ukuthi bazirelease ekuseni bangena emkotweni, abantu laba abaklinayo abe-council nxa befika laphana babamba yiloba yiphi idoti engalungelanga abantu, and nxa esebuthelela idoti lwana uyahlala sithothe amalanga engathathwanga. Kube nabanye abathengisa izithebo, kube nabanye abathengisa ini, udoti wonke wona lowana ufika angabi maybe kuhle kwezempilakahle.
Kuyini elikhangelele ukukwenza ngalolu daba? Seligoqe izandla yini njenge-council kumbe kukhona elikulindeleyo?
Right, ebesuke ufisa kakhulu lingananzelela kule ngingathi i-market ezuliweyo eNkulumane, esifisa ukuthi ingabe abantu bayahafika befinyelele ukuthi bathengisele khona ngani. Utrying ukuthi si-reduce inamba yabantu abathengisele edolobheni, and sithanyelela ukuthi ngamalokithi ngamalokithi sizame ukuthi si-fast-track-e i-program esasinayo eyokuthi abantu bathengisele kumalokithi abo ngama-market amakhulu lapho abantu ababuya bevela khona from outside bebuye bezothengisela izilimo zabo emalokithini one not e-CBD. So singene nxa singaba namalokithi phose angu-4 koBulawayo, if singavunyelwa ukuthi sikhahle like amapholisa ethu maningi, ngoba kathesi kunje kunje sebechayisile, sekuyabe kungakusela abantu ababakhangeleyo bona laba ababuya ebusuku from kwamanye kwezinye izindawo ezi-outside Bulawayo. Kube labantu abasebenza ama-night shift abangakwanisi ukuthi babhringe isamithi to uBulawayo wethu yena lowana owakudala.
Lo-ke ngukhansela Sinikiwe Mutanda oka ward 10 eNtumbane ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle ekhanseleni yakoBulawayo obexoxa icingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Mm-hmm. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi omake waba ngumongameli wele Mozambique umnumzana Joaquim Chissano utshele umhlangano wobuqoqwe libhanga le-African Development Bank eHarare izolo ukuthi indubo zeZimbabwe sezicaphakela kusigaba sonke sezwekazi sezansi yezwekazi le-Afrika. Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi kuqhamuke udlakela esigabeni seMguza ngomvulo kwalimala amalunga ebandla le-CCC echaya na labe ZANU-PF. Okwamanje sengidedela emuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sasa ngizokubuka njani njandoki hayi basazi bonke sithethelo bonke ube sithethelo lokuzinokgawule laba abantu bahumanayo lapho u-president okunuka umuntu ubizimabhayela u-president wangathi president obusilizwe ngenkani ongakhethwa ngabantu wakhethwa ngubani u-president wakhe lo othi ngu-president osikhulumela ubumvubi lapho president wakhethwa ngubani jo wazibeka yena wabekwa ngamasotsha waphinde wabekwa ngabomalaba laba abangani bakhe labo chikupa kwayena umgabe kazange wakhethwa ngabantu wazibeka ngokubula kurobhala kurobha nkomo ibulala abantu ngegugurawundi akula president ezimbabwe izimbabwe izakhululeka mhla abalo president ozakhethwa ngabantu manje akula president awusimbhuruzela lo
sanalibonani kwi-studio 7 nami hayi ngingulunga ngisetsholotsho ngisafisela umsakazo mpela okuhle kodwa kule 20 years njengomlandeli we-studio 7 kudala mpela ngikulandelela kudala mpela ngilalela uhlelo iy'nhlelo yesixoxisana ngelezanisuku kusafonelwa na ngisho ukuthi nje hhayi veleke ngilandeli nje njalo nje kuzofika manje nami-ke ngihalalise nje mpela ukuthi 20 years hawu ukhulile umsakazo wazi wakhula kusengathi ungaqhubeka njalo nje ukusethulela iy'ndaba ezimnandi ezinhle mpela nezintsha esizizwa nje ziphuma nje ebhodweni hhayi siyabonga impela noma sikuzwa nje konke okwenzekayo ukuthi ilizwe lime kanje nje lime bazenze nje ngey'nkinga ezikhona elizweni hhayi sengathi kungalungiseke kwabo khona ukulungisa. Siyabonga ukuthi umsakazi esekuphilela mpela njengoba zinjalo ngaphandle kokuthandabuza nje ukuwusapota sizosapota thina abaningi ngayo yonke indlela ngithithi awuqhubeke phambili nabasakazi bayo ney'ntatheli zayo nathi singabalandeli ngithi hhayi asijabuleni lokuzalwa kwe-studio 7 ngiyabonga.
Hello Studio 7 ngiyabingelela nobingelelayo yonye umabutho isizalwane sasezimbabwe ngilokho ngihleli kule indaba le ekhona eyokhetho mna ngokubona kwami ukhetho lwasezimbabwe lungeke lube free ngoba ngokwakhena upresident bethu Emmerson Tambo mna ngakho ungenela phana ngamandla ebukuthwe njalo iZANU-PF akula lapho esibiyanqoba khona ekhethweni ngaphandle kokuthi ibilokho iriga if umongameli wethu wasezimbabwe bengumongameli oqotho bemelte abambe item yakhe le enye ayeke nanku lokhu ebusa enjalo efuna ukuqhubekela phambili egugile umuntu omdala uzosenzelane umkhulu uyabona noma ekhuluma nje akusazwakali lokuthi uthini izinto zakhe azikhuluma zonke ziphuma endleleni njalo mina ngiyakubona ngibona kwami eZimbabwe akukabi lo mongameli kusasela ngamafia ababulali iZimbabwe izathola umongameli if kungawini i-CCC isebenzele i-MRP yikho lapho ezaba khona nozibuse khona abantu abazathola khona ukukhululeka njalo le nto yabogawule le lokhu befikeli lokhu zena ububi abantu bathwele nzima ifila iZANU-PF ibikhona ukubusa ilizwe ibizoqhubeka kanjalo abantu baseZimbabwe bagcwele ngaphandle kwamanye amazwe ilizwe i-Afrika elilama abantu abagcwele ngaphandle kwamanye amazwe eZimbabwe kuphela elibuswa iZANU-PF. UZANU-PF kayidedele igazi kubusa abantu abangasomasela ngoba bebandla labo ngelamamafia ngamasela bayenzani intweni ezimbi bathinteka kizo ekubulaleni bathinteka khona
Studio 7 Sarvani, kinesi yazabu ikona lesi zizwe ichalo cho zivunu wa vele lisho kuti li zvisa mesisi ya besi chekele kahle kuti kanti mnango vadla chena maye chonji gold lina lidi au akala cala asizikazwa kahle sacela ukuthi sichazele kahle lifake labo lisende labo lizivule lisikwazi ukuthi mnango kwenu kuyenzana lapha into eliyibonile lidi lina labana kula pro lichaza ukuthi hayi vulelana abantu bonke
babone manje ukubona kunazivoli awuhlale zilele ayi vulani kustudio la kuvula sizivule sizivule vulani uke cacha litshengise abantu ngingatsheki esayidi khombana abantu qiniso studio umsebenzi westudio 7 vulani into ezibonakalayo siyabona
Studio 7 Studio 7 linjani ngilibulisa ntambama basakaza abahle ngisithi mina liphile nonke ngoba lisiphi indaba ezinandi ngifuna ukukhuluma ikakhulu ngogawule ugawule maye esola umayere ma umayere ekhuluma ngokuthi umbuso kamnanga kumubi ugawule engathi maye sidla yena ebesebona ngathi yonke into inhle iZANU PF namhlanje lokho kubuse yona ubuse yena umnangakwa namhlanje sokulezi gigaba eziningi sibona izigigaba zokubulawa after ama-election sibona izigigaba zokuthi akuthonisiswa abantu bezani PF bazenzela umathanda batshontsha igolide left and right batshontsha i-diamond batshontsha i-chrome left and right amacala ayesulwa awabo kodwa abo Job Sakala ayesulwa amacala sibonile abantu bezani PF bethembisa ukubulala ochamisa kodwa abazange babotshwa sibonile umbuso ongaphansi kamnanga kuthatha abantu be-MRP ekami obasa echikurubi so into okhuluma ngayo yini othi wena umbuso kalona ungcono wawusukhulumisana labo uTsvangirai wamlaphisa kuphi uTsvangirai ngoba wayebaleka naye baleka ebalekela izono zakhe siza ngapha waye abantu bezani PF banamanga waye benamanga bantu beZimbabwe ake livuleni amehlo ake nivuleni amehlo libone izinto ezimbi lingalaleli oJoseph labo gawule labo labo Malakhi Nkomo abahlala isikhathi esiningi kuphela besaba ukutshontshwa ngoba bayawazi ukuthi umbuso lwani uma bengakhuluma iqiniso ngabo mnangagwa bazotshontshwa ebusuku bayakwazi lokho so sithi thina abantu abakhululeke bekhuluma iqiniso
sanibonani basakazi weStudio 7 yandibingelela labalaleli ngithi balandele betriple C asikhuthala nini linanzelele siyadobha ama-information lapha kumhlangano weZANU PF abantu beZANU PF bafuna ukuhlala imithi qoca abantu abathiwa bayumele ukuthi bezojoyina itriple C abantu labo bebebuya kuma-meetings ethu hayi thina ubuhle bakhona bona baphuza ukuplana thina abakwazi ukuthi thina vele silabantu bethu kuZANU PF I think uZiyambi Ziyambi ukukhulumile emalangeni 3 days back esithi yena usenanzelele ukuthi ibandla leZANU PF seyifuna ukwenza ibhora msango iningi labo seliku triple C hayi ubengaqambi imango uZiyambi Ziyambi kade sikunje sehlile ukuqamba ama-candidate ethu ngenxa yabo futhi information iphume kibo bafuna ukuthumba amalungu ethu so amalungu thina kula nto abazayithola ku-triple C bengazi bebiye bezojoyina i-triple C into okumele bebeyaziyo ukuthi bengazi bebiye kumarali akula nto ekhulunywa kumarali ku-triple C ungazi ungena igroup ye-triple C awusozithola i-secret ungazi ungena i-meeting ye-triple C awusozithola i-secret into oyithola kuphela yokuthola ukuthi abantu bakhuthaza ukumobilize abantu ukuthi bavote abantu bengazi bethi i-triple C kayikhampeni i-triple C kayikhampeni emathabeleni yes kusese-week but emashonaland i-triple C simochi and ngimzwile futhi uZiyambi Ziyambi sithi khona emashonaland ngale bazama ukwenza ama-meetings abo ekhayile ukuthi abantu bebe more than 20 kodwa bethola abantu abayi-5 kodwa bezani uPF egcwele kuma-sales which means ama-sales lawo angcolile agcwele abantu be-opposition hayi la kuzani uPF i-change yafunakala kumele bebekwazi khonoku so abezani uPF abakuqoqayo vele baphuzile thina sivele silabantu bethu abasitshela izinto vele siyayenza izinto zethu vele underground akunanto abazava bayidopa ababuye laba bezani uPF sibalindele kodwa kunanto abaphuma layo ku-triple C even 1 yabo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele kuWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12 2024650318 okwamanje ke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende welemelika
Ngomnyaka ka-2003 ele Democratic People's Republic of Korea kumbe North Korea lasuka kusivumelwano sokwenqabela ukulungiswa kwezikhali zombubhiso ese-Nuclear Non-Proliferation Treaty lavuselela uhlelo lwalo lokulungisa lezi zikhali. Ngemva kweminyaka emithathu ele DPRK lavivinya isikhali salo se-nuclear esakuqala emizameni yokubamba ngamandla ele DPRK kwakhe ukuthi limise inhlelo zalo zokulungisa lezi zikhali inhlanganiso zomhlaba ezigoqela iUnited Nations leEuropean Union zethesa izijeziso zenotho ele North Korea zaqhubeka ziwafaka umfutho lawa ma-sanctions ngoba uhlelo lokulungisa lezi zikhali luqhubekela phambili ekudingeni imali yokuqhuba lezi nhlelo ele-DPRK lasebenzisa abantu abambalwa ukwenqabela ama-sanctions la lokubhadalela impahla engena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni. Kuminyaka eyisithupha edluleyo ele-DPRK lisebenzise abanye njalo abantu ukuntshontsha imali yobulembu lobunye ubusela. Ekupheleni kwenyanga kaMabasa ugatsha lwe-Department of State lusebenzelana lohlelo lwalo oluthiwa Transnational Organized Crime Rewards Program lwazisa ukuba luzakupha imali engamadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million kulowo ozakupha umkhondo ongabangela ukubotshwa kwalowo ovela e-North Korea uSim Hyun-sop. Kwathenjiswa njalo ukuba ozaveza ukuthi uHan Linlin loQueen Guoming bangaphi uzaphiwa umvuzo we-$500,000. Kugatsha lwezemali olwe-United States Department of the Treasury lalo lwajezisa ngama-sanctions uSim Hyun-sop, Wu Ho-yoy, Lo Sheng Hung Man. Uwu ubikwa ethenga imali yobulembu i-virtual currency entshontshwe ngele-DPRK lokuguqula imali le ibe imali yoqobo. UCheng ohlala kwele-Hong Kong uthenga imali yobulembu be-internet esebenza lowu ukuthumela imali le kumankampani achiyeneyo ukuze athole imali yobulembu le. Ukusebenzisa indlela ezingekho emthethweni ukungenisa kundlela zokusetshenziswa kwemali ezomhlaba ukuze kutholakale imali yokusebenzisa kunhlelo zikahulumende we-DPRK ezokulungisa izikhali zembubhiso kufaka umhlaba wonke jikelele engozini, kutsho umsekeli kanobhala kugatsha lwezemali u-Undersecretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence umnumzana Brian E. Nelson. Elemelika labangane balo lizimisele ukuvikela indlela zomhlaba zokusetshenziswa kwemali kundlela ezimbi zikahulumende we-DPRK, ikakhulu nxa sikhangela ukuvivinywa kathathu osekwenziwe kuyonalo umnyaka kuphela izikhali zohlobo lwama-ballistic missiles afinyelela amazwekazi ama-continental ballistics weapons. Nxa ulembiko engaphathisa ubopha amadoda la, sicela uthinte ama-investigators kunombolo ze-WhatsApp ezithi +1 520 442 0703 kumbe ngohlelo lwe-Telegram. Nxa uhlala phandle kwelemelika ungaya esigodlweni sommeli welemelika eseduze lawe. Nxa usemelika ungathinta amapholisa awe-FBI edolobheni lapho ohlala khona.
Try, don't you make him fall.
intombi endala Amanda Black ovela ke eMzansi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani inhloko zendaba. Ukuthenga indizamtshina zohlobo lwamahelikopta okwenziwe nguhulumende izolo kusolwa ngabanye kodwa abanye bekwemukela. Ikhansile yakobulawa ithi lokhu iphakathi kwemizamo yokususa abantu abathengisa kulelo dolobho bengelamvumo iningi bengabe ZANU-PF. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizadibana njalo ngeviki ezayo ngomvulo. Kodwa zikhona ke ezinye indaba phakathi kwesikhathi 7:30. Igama nguChris Gande, libe lempelasonto elijukela.